So we seek out this in the VOA in the valley.
Amathono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesine emhla ka 7 Mabasa 2022 ngoprofessor Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Bathi uyafisa wena indodakiles ba ngoba izidwele zayeke ezithenge ezilana namamicrove wonke lawa la wathenga ngani ani nabatshethi vele lokhuphiwa abelungu thina into ezilapha zonke sizithiwa abelungu esibasebenzela baqeda lapho baphuma la ephandle bathi sicela i-R300 abe mbanikeza leyo 50 rand bayithatha ngemva kokuyithatha babentshela ukuthi hhayi sisizabona ukuthi sizamenza njani lo futhi anti ulo le jamani ngabe ngithi nguye lo elirast basho kwaba yuhamba wathi vele ngamgcina khona uba mncane wami uhambile epholisi wamcheka amaphoyisa afika amtshela ukuthi amuntu onjani usendaweni enzibamtshisa
lesi zalwane seZimbabwe esibulewe ngokukhandwa ngamatshe emva kwalokho satshiswa yizizalwane zakwele South Africa ebezidinga abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni.
So kuzaba isikhathi esiningi imobilization kumbe ngathi ukuqoqwa kwabatsha kuzabe kusenziwa ke kule njini ebhukwini lobuso laphana kubo Twitter, laphana kubo Instagram, laphana njalo kuma WhatsApp groups.
Umanyano weZimbabwe Christian Alliance uthi usungule umkhankaso wokukhuthaza abatsha ukuthi babhalisele ukuvota ngoba abanye abaphathi bezinkonzo abakhulumi ngakho besithi yikuphatheka kwezombusazwe.
Nxa sikhangela ithemi leyo nje sibona kungela kufunda okwenzekeleyo ngani ngoba ababalisi babaphuzile ukuvula izikolo besakhulumisana lo hulumende ngenxa yeholo labo eliphansi. Futhi sekunjalo uhulumende wasethatha elinye inyathelo lokwethusela ababalisi ngendlela ezehlukeneyo. Lokhu yikho okwenze ababalisi bengenelisi ukuthi besebenze kuhle.
Izikolo zivaliwe lamhla kugqitshwa ithemu yakuqala kodwa ababalisi bekhonona ngokuthi abafundi basemuva kakhulu ezifundweni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulesi zalwane seZimbabwe esibulewe ngokukhandwa ngamatshe ngemva kwalokho satshiswa yizizalwane zakwele South Africa ebezidinga abakwamanye amazwe abaselizweni ngokungekho emthethweni izolo ebusuku elokitshini le-Deep Sploot eJohannesburg kwele South Africa. Uthuso Kumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umkamuye unkosazana nomsathuma utshele iStudio 7 ukuthi yena lomkakhe umnumzana Elvis Nyati bebesigwejisele kumakhelwane bebuka imidlalo yokulingisa kumabona kude. Besahleli baze ixuku lezalwane zakwele South Africa ebeligijimisa abantu bokuza phandle obekuthiwa baselizweni ngokungekho emthethweni. Ngaleso sikhathi baphume babaleka ngokusweleka kwenhlanhla uNyati lomngane wakhe babanjwa batshaywa kwabuhlungu kusetshenziswa izigodo amatshe lensimbi besetheswa umlando ukuthi abanamapasipoti njalo bayizigebenga. Ngemva kwalokho baze laye uNyati endlini bafuza endlu yonke bethi badinga umbhobho wakhe bawuswela ngoba engenawo. Babuza ipasipoti yakhe bayiswela qede lapho batshaya unkosikazi wakhe bamthathela imali bahamba lo Nyati bafika bamkhanda ngamatshe bamtshisa waze wafa. Unkosazana Chuma uthi bazwa ubuhlungu obukhulu.
Bathi uyafihla wena indodakiles ba ngoba izidwele zayeke ezithenge ezilana namamicrove wonke lawa la wathenga ngani ani nabatshethi vele lokhuphiwa abelungu thina into ezilapha zonke siziphiwa abelungu esibasebenzela baqeda lapho baphuma la ephandle bathi sicela i-R300 abe mbanikeza leyo 50 rand bayithatha ngemva kokuyithatha babentshela ukuthi hhayi sisizabona ukuthi sizamenza njani lo bhuti anti ulo le jamani ngabe ngithi nguye lo elirast kwahle kwaba yuhamba wakhe vele ngamgcina khona uba mncane wami uhambile epholisi wamcheka amaphoyisa afika amtshela ukuthi amuntu onjani usendaweni enje bamtshisile.
umfo wabo kamufi umnumzana kusana Ncube uthi okubazise ubuhlungu ukuthi uNyathi ubeyindoda elungileyo engayazi la kancane impilo yokuganga.
Kola bamtshise bekhona bamtshise ngamathaya bamtshise laphana ndini amapolisa athiwa amtholeza aphila then bamnikela wajawaza waphila belonke bezama ukususa amathaya lana bengakhuphi amapolisa bamnikela belonke bebuza istatement but umuntu lana aphila bengamthinti.
Bese kulamalanga amabili izakhamizi ze-Deep Sloot zitshengisela zisithi abokuza ababuyele kibo. Umphathi indaba ogatsha lezamapholisa umnumzana Bhekicele laye ofikileyo kuleli lokitshi kodwa wangayi ukuyakhulumisa imuli kaNyathi usole kakhulu ubugebe ngalobo.
We will not allow communities to take law in their hands. It's the job of the police and nobody else.
Kusenjalo isiphathamandla se-ofisi yommeli weZimbabwe kwele South Africa uConsul General Melody Chawurura uthi bethuswe kakhulu ikubulawa kukaNyathi.
As I speak, the consulate team is on the ground engaging with the host government authorities with a view to establish facts on the ground and also to find ways in which we can support them.
Imuli kaNyathi ithi isilungiselela kuyamngcwaba ekhaya kodwa isadinga usizo lwemali ngoba ubesebenza amalanga amalutshwane engelaye umasingcwabisane. Nimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Umanyano weZimbabwe Christian Alliance uthi ususungule umkhankaso wokukhuthaza abasha kubana babhalisele ukuvota ngoba abanye abaphathi bezinkonzo bengathandi ukukhuluma ngalolu daba besithi yikuphatheka kwezombusazwe. Umqondiso walo manyano umfundisi uSenzilanda uthi bazasebenza lezinye inhlanganiso ukuqhuba umkhankaso lo ezigabeni zonke zelizwe okugoqela nasezinkundleni zebulenjini. Futhi izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe lazo zizaphatheka kulolu hlelo lona luzasungulwa okusemthethweni kusasa. Umfundisi Sibanda utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi ukholo lwesiKristu luyavumela ukuthi abantu bazikhethele inkokheli.
Le i-youth campaign izayenziwa ikakhulu ebulenjini ngoba sinanzelela ukuthi abantu abatsha abaningi bakubo Facebook, bakubo Instagram, bakubo Twitter, abaningi njalo bakubo WhatsApp, abasemakhaya sizabadinga ngama-SMS. So kuzaba isikhathi esiningi i-mobilization kumbe ngathi ukuqoqwa kwabatsha kuzabe kusenziwa-ke kulenjini ebhukwini lobuso laphana kubo Twitter, laphana kubo Instagram, laphana njalo kuma-WhatsApp groups. Ngakho sikhangelele ama-numbers amaningi kakhulu, sikhangele 16 districts esifuna ukumobilize kodwa sikhangele iZimbabwe yonke ejikelele. Njalo besifisa ukuthi bona abatsha bazabe betrainwe ukuthi bemobilize abantu bazangena futhi njalo ema-church physically ukwenzela ukuthi bemobilize abantu bekhangelene ngobuso. Ikanti njalo siza mobilize abaningi kulenjini. Thina ngapha esiKristwini yikho sometimes abafundisi aba-discourage abantu bethi hayi lokho kokurejista ukuvota ayisikho into esebhayibhilini. Ngakho na siyakhuthaza labafundisi ukuthi bekhuthazeke izimvu zabo ukuthi konke lokho esikwenzayo kuyingxenye yethu. Siyabona ukuthi o-census laba babuyayo uJesu yena ngokwakho waba le census eyenziwayo la ekhona njalo ukurejista ukuthi uthole i-ID kungumthetho weZimbabwe. Ikanti khona vele ukuvota siyananzelela ubabazala kaMose uJethro emkhuthaza ukuthi khetha abakhokheli ku-Exodus. Siyamnanzelela ekhuthazwa laphana ukuthi khetha abakhokheli abangakhangela abantu. Ngakho-ke ukukhetha umkhokheli kuyingxenye yethu njengamaKristu njalo kuyi-responsibility yethu.
Kahle kahle lizawuqhuba njani lo mkhankaso?
Le i-youth campaign izayenziwa ikakhulu ebulenjini ngoba sinanzelela ukuthi abantu abatsha abaningi bakubo Facebook, bakubo Instagram, bakubo Twitter, abaningi njalo bakubo WhatsApp, abasemakhaya sizabadinga ngama-SMS. So kuzaba isikhathi esiningi i-mobilization kumbe ngathi ukuqoqwa kwabatsha kuzabe kusenziwa-ke kulenjini ebhukwini lobuso laphana kubo Twitter, laphana kubo Instagram, laphana njalo kuma-WhatsApp groups. Ngakho sikhangelele ama-numbers amaningi kakhulu, sikhangele 16 districts esifuna ukumobilize ukuthi asikhangele iZimbabwe yonke ijikelele. Njalo besifisa ukuthi bona abatsha bazabe betrained ukuthi bemobilize abantu bazangena futhi njalo emachurch physically ukwenzela ukuthi bemobilize abantu bekhangelene ngobuso. Ikanti njalo sizamobilize abantu ngebulenjini. Njalo ngifuna ukugcizelela ukuthi sisebenza lezi nhlangano sezabe sisebenzela ehlangothini lweMashonaland leHarare. Lazo zizakhangela 16 districts. So kuzaba le 32 districts esizabe sizikhava ngalomkhankaso physical ukuthi labo sabe sihamba sibonana nabantu. Kodwa ekulenjini sikhava iZimbabwe yonke, sikhava labanye abaku diaspora, wonke umuntu ongumyouthi sabe simfuna ukuthi arejiste njalo ayivota inkalakatha yekhampeni esizabalayo kumaKristu.
Lo ngumfundisi Hussein Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, ubexoxa econgweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Izikolo zivaliwe lamhla kugqitshwa ithemu yakuqala, kodwa ababalisi bekhonona kakubi ngokuthi abafundi basemuva kakhulu ezifundweni zabo. Ngakho izikolo ezimbalwa sezikhulumisane labazali ukuthi abafundi ababhala imihloliso lonyaka baqhubeke befunda ngekhefu. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuvalwa kwezikolo kuletha imizwa ehlukeneyo phakathi kwabazali labafundi kubangelwa zindleko zokubhadalela izifundo zekhefu. Umbalisi olilunga le-Amalgamated Rural Teachers Association, uSifiso Hlabangani, uyalandisa. UNkosikazi Methembe Sibindi, umzali olomntwana ofunda ibanga lesine kubanga eliphezulu, uthi ngendlela isimo somnotho esiyiso akubavumeli ukuthi bahambise abantwana esikolo izikolo zivaliwe.
Masikhangela ithemi leyo nje sibona kungela kufunda okwenzekeleyo, ngani ngoba ababalisi babaphuzile ukuvula izikolo besakhulumisana lo hulumende ngenxa yeholo labo eliphansi. Futhi sekunjalo uhulumende wasethatha elinye inyathelo lokwethusela ababalisi ngendlela ezehlukeneyo. Lokhu yikho okwenze ababalisi bengenelisi ukuthi besebenze kuhle, becabanga ngokwethuselwa lokhu. Abanye benikwa izincwadi ezokubaxosha imisebenzi, incwadi ezinzima ezolokwethusela phakathi. Lokhu kuba nzima ukuthi umbalisi asebenze qatalala ekubiseni imfundo yom.
UNkosikazi Maki Maseko, isakhamuzi sakoBulawayo olomntwana ofunda ibanga lesikhombisa, uthi abantwana basalele emuva okungathandabuzwayo balesifiso sokuthi bafunde izikolo zivaliwe, kodwa kuningi osokungabavimba.
Ngendlela umkhonomo welizwe ongakhona, kunzima ukuthi sithi abantwana bahambe esikolo izikolo zivaliwe. Asisoze senelise ukuthi sibe sibadadisa ngapha ischool fees sifunakala izikolo zingakavulwa. Njalo nxa bengasoze bavale, kuyamele kubhadale futhi ndijana ukuthi bahambe kuma-holiday lesson. Kunzima, kodwa isifiso sethu sikhona ukuthi abantwa bethu bafunde ngoba basemuva kakhulu ezifundweni zabo.
UNkosikazi Sukoluhle Ndlovu, olilunga lenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, uthi kunzima ukuthi basebenze kuhle besethuselwa.
Abantu bethu basalele emuva okungadingwayo ngoba kulama-grade amanye abangawafundanga. Ngakho abantu bethu siyafisa ukuthi kube khona okwenziwayo ukuthi bafunde okuningi abangakufundanga. Okunye okusizisa ubuhlungu yikuthi ababalisi isikhathi sonke nxa izikolo zivulwa kumele kube le-strike, bedlalisa isikhathi sona sadlaliseka vele.
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo yehlule ngoba engaphenduli ucingo. Kodwa ngenyanga kaNhlolanja lonyaka, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo sazisa ukuthi ababalisi abavunyelwa ukufundisa ezindlini kanye lokuthi benzise izifundo ngekhefu behlawulisa abafundi ngenxa yokuthi baleholo abaliphiwa nguhulumende. Abazali abaningi baveze imizwa etshiyeneyo ngemfundo yabantwana, bethi izinga lemfundo yabantwana bonke elizweni yehlile okutshengisa obala ukuthi kukhona okumele kwenziwe ukuthi kuvuselelwe imfundo yeZimbabwe ezikolo zisithi ababhala imihloliso lonyaka kumele bafunde ngekhefu ukuze abantwana bafunde abangakufundanga. Abanye abazali bathi abasoze benelise ngoba belabanye abantwana okumele bebalungiselele ukuthi bayeqala izifundo zikalower 6 ngesikhathi sekhefu imali zizabakhama. Imele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Ulive talk namhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana ukumelana nehlupho ababhekane lazo empilweni. Umbala olithanga usudale inkulumo edalela eParliamente lapho kungasavunyelwa amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change CCC ukubana agqoke impahla ezilombalalo. Kube lokuxokozela edaleleli izolo ngesikhathi amalunga e-CCC anqobe kukhetho lwama-by-elections lapho abafike edalele House of Assembly bebophe amathayi alithanga abesifazane belezembatho ezilombala olithanga njalo. Bagcine bengena ngenkani kuleyo ndawo ngemva kokuvinjwa ngabezomvikela edalele ePhalamende. Umlawuli wedalela House of Assembly uMnumzana Jacob Mtenda utshele amalunga we-CCC ukubana engabuyi egqoke izembatho eziyombala webandla leli edalela ePhalamende. Imithetho yedalela ePhalamende ikubeka sobala ukubana amalunga alo awesilisa akhangelele ukuba igqoke amasuti kuthi abesifazane bavunyelwa ukugqoka izembatho eziveza amasiko abo. Imithetho le ayikubeki sobala ngokugqoka amathayi lezembatho ezihambelana lemibala ezisetshenziswa ngamabandla ezombusazwe. Akuvunyelwa ukubana ilunga ledalela ePhalamende ligqoke okulemifanekiso eveza ukubana umuntu usekela liphi ibandla. Kambe kutshoni lokhu okwehlele amalunga e-CCC? Ukuze sihlaziye udaba lolo, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa loMnumzana uCaca Phulo omela inkulumane edaleni lePhalamende engowe-CCC kanye loMnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba Mpophoma ekubandla leZANU-PF.
Ukuthatha ngaphi ukuthi abantu abavunyelwa ukugqoka amathayi ayiyelo khona kungekho ebhukwini lemithetho ePhalamende okuthiwa ngama-standing rules and orders. Yikho lapho-ke okuthiwe kuzaqala kuyekhanyelwa indaba leyo ngemva kokuphikisana ngoba yena besithi sasa ngifuna ukubona ugqoka amathayi ayiyelo ekhuluma laba-representatives abantu njengabantwana. Kwase kucubungulwa-ke kwakhanyelwa impumela yakhona ngibona ngazani bekuthe izakhulunywa namhlanje kwakhethwa abantu abazangena kukomithi leyo ezakutsho ukuthi kuzahamba njani. Ubone ngane ekucikeni kwakhona kuthiwe amathayi yelo akusabelanga agqokwe ePhalamende. Okuyinto emangalisayo Gibbs ngoba phela wena vele kuwodrobe yakho ithayi layo ngiyakwazi ukuthi uletayi ebomvu kumbe i-blue kumbe eyelo kumbe emnyama. There are very few colors for amathayi wonke adlalile somewhere kula lapho. So thina sikuthi ubona kuyinto emangalisayo kakhulu kubana kungaba lelo lingenjalo ngoba ama-rules wona athi akuvunyelwa ukugqoka impahla ezitshengisela ukusupporta iparty ethize ezile insignia lama-slogan ezitshengisela ukuba ngezeparty ethize. Ithayi e-plain tie e-yellow kayingeni khona lapho kayigoqelwa ngama-rules lawo esikhuluma ngawo.
Ye sizwe ke golide wakwaba edalela ePhalamende uyakwazi konke lokho ukuthi kumele abantu begqoke njani. Akungene khonapho uyamzile lapho-ke uphule ekhuluma ngalo ludaba.
Kuhle uma sikhuluma nomuntu onjengomfowami uCaca Phulo uzele econic njalo engilo ofisa abayibo abahamba ngezomthetho kumadali lawa aweza umthetho njalo ke nabe yi-law maker engomunye walabo abalungisa imithetho edalela ePhalamende. Siyakwazi soke ukubana i-CCC iqala ihle yarejista ukhala yelo waba yisimbi yabo i-parties so to say bahle bathi kona yelo fever yelo is everything Baba into odala isinto esifana nalokuthi odala identity yeparty ye TPC. So ke ukuthi kuba yizima ngabe odala bekucunge lokuthi nalokhu analyze bebondayi. This is one of our sort of logo now ngoba we're talking about the TPC, we're talking about the end. Noma thina ikuzenda kuzantshisa abakhala abaningi red green yellow nalokho lokho asika nje siwafake siwadizinala ngama patterns lezo zinto siyakugqoka nje lokho bani usayini kanye yokuyini kuyi red kuyi green akula ndaba lokho akoda uthathu sing specifically ufakile ukuthi uyellow nje wabo bama ngo yellow bathi yellow everything bonke sokuyi yellow xa begqoka babe besenza njalo so pho ke ngisebenzisa ngiyana uthi August out here yisho engamelanga kube nokuba ndlula naye wenza ngokuthi wena uvela kuyiphi iphathi kumbe uvela ukuthi angothi lokushikala kumbe ulikhiwa ngumuntu omnyama kumbe ulitoka kumbe lishona kumbe lindebele laphana sokube abantu bezohlangana bonke besenza umsebenzi welizwe so pho-ke kwini okuhlungu okuhluphayo lona bakhiphe into ehambelana nephathi yabo
phulo
isimboli ye-TBC ubuso bukanelson jamisa labo si abathathu abakhulu yiyo ilogo yethu. Ilogo yethu is not the yellow. The yellow color is not our logo. Ngumbala esilawo njengeparty. Uzathola ukuthi iMDC la ile lombala wayo obomvu. Uthole ukuthi iZANU-PF ile red, ile green, ile black, ile white. Wonke le lombala. So wena ubona ngazani ama-members of parliament eZANU agqoka amathayi angumhlobo bayo. Nanga ubuzo wami sokumele bagqoka i-orange. Lo umthetho ubona ngazani u-speaker laye usebenzise ukusisa kwakhe kwe-TBC ngesikhathi kuvotwa wasithi ukuthi abantu bagqoka amathayi ayiyelo. Kodwa iqiniso ukubana ukufananisa ithayi eyiyelo e-plane le flag le-ZANU-PF kumbe lama-emblem lama-logo ngibona ngani akusiyonto ehambelanayo. Ithayi. Mina yinje amathayi ngilawo ngilethayi ebomvu ngilethayi eyelo mina bemvele ngigqoke ithayi emnyama ngiseparliament the other day ithayi eyi-orange umbe yi-pink angilayo bani ukuthi ngeforce wathesa ukuthi ngeyebopha ithayi eyi-pink ngenxa yokuthi kulo muntu osecabanga ukuthi iyelo ngoba akubhalwanga khona lokho kuma-standing rules uspeaker of parliament usebenzisa umbono wakhe kuthiwa yi-discretion kodwa la i-discretion leyo akumelanga isetshenziswe ngendlela edlulisileyo nasibone ngani yikho okwenzekeleyo lapho
kodwa-ke golide
asihambeli ngezinto ezi-neutral ezingelakulo ezingelakudinga ukuthi njengoba ngaizanu-PF azange isebenzise any colour ezawa khala but i-TBC you have made it very clear publicly ukuthi hayi thina very inyelo ngeyethu
siyakuza kakhulu golide kuba kodwa-ke ngamafutshane babakhulu
ngiyajabula indlela ugolide akhuluma ngayo ngeyelo konke iyelo everything ibone ngani uzwisisile i-TBC
umnumzana ucacaphulo ngumeli wenkulumane edalela ephalamende webandla le-CCC elo mnumzana Joseph Chuma owake wamela iphelandaba mphuphuma ekubandla le-ZANU-PF bexoxa loGibbs Dube we-Studio 7. UZulu wasemaphisa ngezansi emaNdebeleni ukhuthazwa ukubona ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 phansi kohlelo lwabesibhedlela semaphisa district bencedisana labasebenza kwezempilakahle kungelampathalo abe-community health volunteers olujonge ukuba zonke izakhamizi zihlabele eli jekiseni njalo zithole ulwazi ngobhubhane lolo. Kwanastasia Ndlovu sethulela lolu daba esemabonyana ekhezi.
Inkuthazo yenziwe nguNduna Ngwenyama Fuyane lapho evula okusemthethweni isakhiwo sedale lenkundla yesigaba sakhe emaphisa emabonyane lapho achaze ukuba yena sewahlaba amajekiseni amabili okuzivikela ku-COVID-19 kunje uthi uselinde ukuhlaba elesithathu. UFuyane uthi ukhathazekile kakhulu esigabeni sakhe ngalabo abalokhe behlehlela emuva ukuba bahlabe ijekiseni elivikela ulaka lwe-COVID-19. UMatron Mathonsi wesibhedlela seMaphisa District Hospital uthi benza konke okusemandleni abo ukufinyelela ebantwini bebahlaba ijekiseni elivikela iCOVID-19.
Njengoba sinomkhankaso wokuhlaba iCOVID vaccinations nationwide, thina indlebe zihlala ziphansi zilindele imikhankaso le mcimbi uhlangana kwabantu. Siyabe sikhona ukuba sibancedise ukuba bahlabe ababesethule ukuthi bathole inyawo zokufika lula, ababe bengenelisi ngezinye izinto labalobuvila nje. So sibalethela ama-vaccines eduzane. Sibuye sibancedise futhi le-COVID protocols eziyabe zifunakala ngesikhathi nxa besemcimbini yabo. So yiwo amathuba esiwathathayo, siyathaba futhi ukunxuswa la ukuthi sibuye lathi njengoba siyi-stakeholder e-community, kodwa sahle savunyeka lokuthi sinike abantu ama-vaccinations.
UMatron Mathonsi ukhuthaza abantu ukuba bahlale bethwele amakhadi abo okuvikela igcikwane ukuze bahlabe wonke amajekiseni.
Siyacela sibili ukuthi besondela kancinyani kancinyani njalo belalele okuqakathekileyo kwabo. Siyabonga ngoba besingathembi ukuthi singafika yona u-20, kodwa hhayi abantu babuya sibili. Abaningi nje basibe batshaywa yikukhohlwa amakhadi. Sesibakhumbuza nje ukuthi hhayi isikhathi sonke bahambe bethwele ngoba lapho abakhona siyabe sikhona. So abaseduze bagijime babuya lawo. Lokho sibona bethontela, kodwa siyabona ukuthi hhayi sizabadola. Besicela nxa kusenza bebelokho bekhunjuzwa besondela.
Udubo olubhekane leZimbabwe yikuba amajekiseni la ayaphela amandla uma engasebenzanga. UMatron Mathonsi uthi emizameni yokumelana lalolu dubo sebelanda abantu duze lemakhaya lasemcimbini.
Kuthi ama-hayihayi abogogo siwakhangele. Namhlanje siqakathekise i-COVID vaccinations ngoba ama-vaccines anama-shelf life. So singayekela ukuthi siwagijimise angagcine se-expire. Njalo sikhayelane lo mkhankaso kubekiwe, siyakhankasa singadlula kikho, siyahlanganisa futhi lokunye. Okwani namhla kusenze sabantu sibonana umcimbi mkhulu ule attention enkulu ebantwini. So sathi singabadistrict kakhulu asingene ngomkhankaso wokuphela, kodwa siloko sikhethisa sibatshengisa ukuthi ingasondeleka esibhedlela kumbe ngesuku ezibuyayo sizalilanda ngakho konke.
Unkosikazi Sethusiwe Ndlovu ongomunye osebenza kungela mbadalo phansi kwenhlanganiso e-Community Health Volunteer uthi i-COVID iphambanise kakhulu abantwana besikolo.
Community kwamfana singena kwaze health and hygiene. Siyancedisa abantu ukwakhela ama-toilet labo zigubhu bia for ukuthi siku-prevention i-COVID. I-COVID ingathi iphambanise kakhulu ikakhulu ebantwaneni bengasayi esikolo. Abantwana bengasayi esikolo kabasahloniphi, kabasabuyelanga ngendlela yangikhona esasiphila ngayo kakhulu. Ngathi sebesi-abuser langathi nabadala siba-abuser but bona sebesi-abuser.
Unkosikazi Chelesani Mdlongwa osuka ezamanyoni ngohlelo lwe-community health worker uchasisa ngomsebenzi wabo.
Mina ngi-community health worker. Kunceda abantu ngokuthi njengakhathi zikhathi se-COVID siyasanitiza, siyakhuthaza abantu ukuthi benze uzigubhu giya, siyaweya ama-under five, siyahambela lezigulane.
Kusenjalo lisiyatshona ilanga la izolo kubhubhe abantu ababili kuthi abaphose bafike amachumi ayisithupha 59 bahlolwe bafumana belegciwane le-COVID-19. Abantu abadlula inkulungwane ezingamachumi amabili lasithupha 26,771 bahlatshiwe okwakuqala ezweni, okulethe inani lasebehlabe okwakuqala bedlula izigidi ezinhlanu 5,611,886. Kuthi abahlabe okwesibili labo sebesedlula izigidi ezintathu 3,575,108. Asebehlabe okwesithathu sebephose bafike ingxenye yesigidi 496,960. Ngimele iStudio 7 isemabonyane eKhezi, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Sithi asidibaneni ngo-6 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa iindaba zethu lelakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.